Umnumzana Promise Mkhwananzi, umkhokheli wetajamuka sesijikile campaign, uthi bakhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho ke sokumele achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Achiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu, uhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to these demands, on Saturday the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the State House in Harare.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Mina ngibona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Ubona azani ke amapolisa lamasosha phoka akasoza angenela abantu abagandi ngakhonoko?
Amasosha nxayo enganika i-directive yokuthi aganda abantu azaganda abantu, kodwa noma bengabaganda abantu bazabe baganda kodwa imali ayisozibuhambe emasosheni. So babenza into engayisisi, kunzima kukhulumeki. Akula mali, sosekuthi abantu badla inhlabathi. Ukumbini izwe lonke lichabalale, iZimbabwe ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lutho.
Isikhulumeli samapolisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazahlolisisa okuyabe kusenzakala namuhla.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapolisa akhona, amapolisa njalo bazabe bekhangela bona ukuthi abantu nxa besebenza, nxa behamba kulo kuthula.
Ibandla leZANU-PF lithi kubi okwenziwa inhlanganiso yetajamuka sesijikile campaign. Omunye wabasola lokho ngumnumzana Believe Gawule, wake wamela ijolojo edalele Senate.
Ukubona kwabo mbona ngani ngithanda ukuthi ngahluke mbidzana kikho ukuthi hayi kade ngisithi mina ngabe siyancedisana ukuthi yona lowo mumo ozanywa nguhulumende ufeva bona, ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-RTGS. Umumo lo uyazilungisa wona, ulungise uhulumende ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono. Izinto zikhwelile, kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi akulungise khonoko, nakhonoko asekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe, kungabi labanye ababangcono kulabanye, sonke silingane ngemali nale esilayo. Kungakhathaleki into zike zakhwela izolo, kodwa ukukhwela khonoko gibsi sikukhangele, kwenze ngabomu. Akukho into esingakhwela suku zonke, lento ethengwa kulapha, lento engadingwa kwenye indawo ekhweza suku zonke uvuka kukhweza. Yiwo kutengisa ukuthi yiyo kuthiwa yi-sabotage sibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo.
Inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi kazisizo ngxenye yalokhu okwenziwa yitajamuka sesijikile campaign.